izolo kuphela sifake abedlula ama-100 ngiyabona bafikile le-200 kodwa kanti bebaningi beloku bebuya indaba nje zokumnyama nje mhla bakuywa phambili bazebaletha amakhadi abo lezigqoko zabo ezomhlangano bezojoyina ngakithi banikeze ethu la makhadi ethu baningi kakhulu ngingathi mina ngingaye bafika ama-1000 ngiyabe ngingase ngezimithiyo ungabona laba abakhona ngale ngingabuza nje laba abakhona ngale bazalitshela abazibuyelayo akulamuntu obancengayo bayazibiza bathi kuyani lizositata sesifuna ukuyaukuya sosizolijoyina
kodwa likwazi ngani ukuthi bavela kulelo bandla njalo
babuya nezigqoko zabo lamakhadi abo yonke into abanye babephethe izikhundla ezinkulu kulelo bandla bengabo-chairlady bengabo-chairman benjani
kuyikuthi lathi nje sifuna ukuxoxa labo bengasitshela ukuthi ye ngempela sisukile
kakhulu indaba ngiseharare nangobulawa kade ngizababiza ngithi khethani bonke ufuna ukukhuluma labo ikhulume bakutshela ukuthi babe yini babe senzani baboneni baze babuye kungcono abantu ngingabakhulumele njengenkomo yomtazo
kungani libona ingani abantu beza ngobuningi babo bevela kwamanye amabandla emakhokhoba lapho elincintisa khona lina singakuzwa njalo kwezinye izigaba
ngike ngatsho kadadwethu ngathi mina ngibuya lama-program amangalisayo okuvuselela imakhokhoba ngithi bakade sifile imakhokhoba akula muntu okade yivusile so abantu laba sebebonile ukuthi umuntu lo angazama asenzeki ngoba phela angiqalisi namhla kade ngivele ngisupport into zebhora ezama-musician zezalukazi zinto ezinjalo so bayakwazi lokho abantu ayisozithuthi bayabona ukuthi umuntu lo ukhanye ngathi uthanda abantu yikho sebebuya even abangabuyanga ngibona ingathi bazangivotela ngokuthi bayabona ukuthi imisebenzi yami engiyenzayo ngiyokuncedisa bona
abanye njalo bathi ibandla lezanu PF lilasekelo oluningi kobulawayo lizakwenza njani lokhu
kwakuliqiniso lalingelabo besingalingani ithi uyabona kuqala babesola yonke into besola izanu PF namhla sesisonke uhulumende ungakasola tiye izanu PF ayisiniki bandla ayisiniki magetsi akula mithi ezibhedlela ngoba yibo abaphethe into lezo bona amajaha e-MDC yibo abaphethe ezibhedlela abaphethe ezemali abaphethe ezamagetsi abaphethe ezamanzi abaphethe ezezindlu so bayasola abadili so khathesi sesithile abantu ngeqiniso silingana ukuthi-ke ungeke ukhombe umunwe wena iminwe ngu-4 ikhombe wena.